Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthengele inkokheli yomdabu izimoto eziningi ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ikholeji lemfundo ephezulu ele Midland State University lifuna isifundi sihlawule imali yomfundo zingakabhali imihloliso. Inhlanganiso ezimele yodwa eSweden inika abesifazane eChanyangugwe injini yamanzi esebenzisa umlilo welanga ukwenzela ukuqhuba inhlelo zabo zokulima. Sizahlolisisa udlakela oluqhabuke thungwiza oluhambelana lezombusazwe. Umqeqeshi weqembu lekilikithi eZimbabwe ufisa ukuba abadlali bakhe benze ngcono kumdlalo olandelayo ozadlalelwa koBulawayo. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabesifazana, asiyihluzeni bomama, sixoxa ngemizamo yokunqabela ukumemetheka komkhuhlane wemvukuzane eZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.